Isinchiti, mwere zvakanaka vatereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 3 kuMabasa 2022 kuKepdube. Endabeni zethu namhlanje. Bachapa zingenduo, abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change besithi abafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusa lokhu, uZulu walile, uZulu wala, uZulu lokesala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo. Ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano lo Chamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane lo Monzora labanye bakhe. Nkosazana Thabita Khumalo.
Ngethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana ele MDCT. UZulu walile, uZulu wala, uZulu lokesala. Yebona ye, umanyana kuqakathekile. Kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni, kuMunzura lingangeni, kumakhuphe lingangeni. Kanti sina singobani ukuthi sale ukuthi uZulu uthini.
Uma Khumalo uthi ukudlelana lo Monzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe akusukuza njana sivela kubayi-election. Ibayi-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha. Hayi, babevele bekhona ezihlalweni zabo. Bagijwa nguye uMonzora lo, nomakhuphe wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi, nasi inyoka ingena endlini. Yadla yathintitha abantwana, izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi izibhanditshi ibululu. Lapho eliyaphola khona akulabunandi. UMonzora kuvele into yakhe. Lapha hamba khona uyadiliza. Asikhangeleli izumu ngaputekeri. Wayengikhona ngalo uMonzora. Wayabamba-bamba futhi ku-ZCTU bamxotsha. Wangena ku-NCA. Wala lo Professor Love Momaduku. Kwaba imvenge-mvenge ingaphi NCA. Anti yagcina isitshintshiwe ingasagijimisi isisekelo sombuso ekuthi incedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu ewangenayo ebandleni lethu le-MDC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkosi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Kudube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Kalikho ngitsho leli lodwa iba ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende weZANU PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe iZANU PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe siyikho khona njengebandla leMDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyakubona kuyinto ebalo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho
ingxathu kwezombusazo zithi kuqhathekile umanyana ngesikhathi sokhetho
omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho kupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqhakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana so kusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
Uncube uthi uMonzora kazange athuke uJamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loJamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalu ibona manqamu kodwa kulwa abasekeli babo ebesikubona ukuthi laba be abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleke abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshoyo nxa befuna ukuthi babambane kumele ukuthi bahlale phansi babe lobuqotho balalele ukuthi abantu bathini abasekeli balawo mabandla ukuthi bathini ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane alusoze luphele lufuna abantu abangayisibo mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubilo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT leCCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa lowakhokhelwa nguMonzora nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudoniselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kweZANU lokuba wiki ko opposition kobangwe yokulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuza banzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungekuthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili
Uncube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezanu PF embusweni
okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izanu ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu bezimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition abantu abaku-opposition kabakhangelelwanga ukuthi baziphathe njengabantu bezanu bakhangelelwe ukuthi bareplace izanu hhayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima ukubuswa kabe kangaka ngakho-ke bakhangelele inguquko nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezanu kungabi khona olengela ngakuzanu bonke balengele emalungelweni abantu balengele kudemokrasi balengele ku-rule of law balengele kujustice basebenzele khona lokho engiqeda kokubala kulula ukuthi bavumelane kulokho bangafunga bakhafule ukuthi kabasoze vele badinga ukuncediswa izanu kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu bezimbabwe bebonke belwisana lo mbuso wezanu omubi kangaka nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima-ke ukuthi baye phambili kodwa siqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakileyo kuzaqhubeka
ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube le nguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye donse siyalo omunye siyale ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olwe-violence olodlame ngakho-ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokhu besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokhu esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likamonzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by-elections kuthi likachamisa liyaqolotsha okwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo Kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silomsebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lonyaka izulu selisitshayile alinanga amabele asetshile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama-political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhu level ngakho singanini sesisilela ngoba amabele esijale ukuwasebenzisa kasilawo labafowethu abaphetheya kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhonoko okunyesa esikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba kuma ngomude sisiya ezibhedlela
ye siyakuzwa kakhulu-ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni
bengangithinta kunumber ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya ose-South Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 736 613 046 siyakhala bakithi sicela lisisize siyakhala bese senza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala ngakho sibona izana seziba mfitshane ngakho siyacela uncedo cela lisisize ngiyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv. Kulandela ukulwisana kwesabekayo lebutho lakole Russia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho lakwele Russia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni ye-Donbas. Ele Russia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo e-Odessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha abakulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. Sikati sezamasiko.
Sinana masiko
wenzi umandla.
Ngilo baba mkhulu.
Sinana masiko
babelobola.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sile nkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni oxoxa lo ezothisa sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithu sibalekele sithu sekho baswele ubaba. Indaba zintuna yonke le. Ubaba ubuya nini ekhaya?
Ubaba lokhe ebopha epakitsha impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khona phana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo sisuka lapha ekhaya iphatheke kahle kabi kakhulu. Uthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise izibhedleleni laphana njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona, ziyaqina, zingathi ziqinile, sebeqedile imisebenzi wabo yabuleyi. Bangayiqeda leyo imisebenzi, hhayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone intaba zintuna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqalisa ekuwotshweni wakhumbawa vele olamehlo abuhlungu.
Vele ngangilabehlo abuhlungu ngikhula, kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Baze ngaze ngafika khona apha eNgilandi bakhupha sibili amehlo, bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khonaphana. Libotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibheyili, kambe kuliqiniso elinganani?
Hhayi, ukuskipa ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo, ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khonaphana emakhotha abaphamba izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali, ngangizahlala. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana, ngizithobe ngizame imidlela ndlela. Kodwa yibo mahlabezulu, yibo abavumayo abathi hamba njola, hamba njola.
Bengathi wena abanenxabe yokukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate impela ezepolitics, ngabe liqiniso kumba athi?
Mafowethu, ipolitics iyangena noma sithinta phi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna ipolitics. Noma usiya ngapho usuhlafula ipolitiki, noma ufuna ukwenzani usuhlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosa ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bamaphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni, ingabadidi
bandla olusekelayo. Yona ngathi
hayi, ngingasekela bandla liphi?
Isekela abantu bezimbabwe bonke,
bonke elami ibhanti, elami ijazi, lithi nimele umdabuko nimele amasiko kumele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba abakhalayo bemathelendi abanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngoba into enhle nale
le into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Ndladlama Ngwendiweni ekhulupha no Ezra Jesus Banda eLondon kule Bhilitane sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontu kwamelekomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba kubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngalena ivikisi labo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi Buthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ujuleni nehlisi amanetha enu nibambe. Simoni waphendula wathi Nkosi sishiyile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetha. Namhlanje ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi, njengeziqinti, njengezigaba, njengelizwe. Uthu Simoni si awu kosiyami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasithola ngalutho thixoami sicela ukubana usisize abuya uthu Simoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abalezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasisebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi luthi ilizwe kalila lutho izigodi kazila lutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi
uti ambane zigini liwa wisa maneta njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula kakuchinchwa maneta kakuchinchwa skepe kuchinchwa ukwenza lokukholwa kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lehlobo ezithandekayo asikhulekeni babathi qengqele musa wakho lothando lwakho awuvule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo Kwezabatsha namuhla sixoxalo siyabonga vundla ngezokhetho
nje ngisendleleni okuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona ibackground yami ukuthi ngubu ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu obhilida izingadi ama security yini yini yonke lemsebenzi edingekalayo ekhaya especially ama firm uma kungavula ama firm esikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje
so iplan yakho ikwenza njani
uhlupho enginalo mina uma ulima ulenkomo uthole inkabi zakho ezithembileyo ozifaka phambili ama followers izo eziqamula izidrobo umuse emasimini ulima kumele uthathe lezi ezinye ezinsikazi ulime ngazo so abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi ena lowa sesitshoneni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzele abantu angiboni inkinga mina lapho ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenza esindebeleni kuba iproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu into ebalekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu whether umndebele umtonga umkhalanga umshona into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu kube lengqubekela phambili njengakithi enyama endova kulalutho lutho nje okokuqala nje iproblem enkulu umgwaqo iproblem enkulu kakhulu kubuye isikolo isikolo sethu saseDeli abantwana babekwenye iclass babona abantwana abangale kwenye iclass ukuthi sokwacrack ama class lana ayakwa ngusmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi wama class so izinto okumele zilungiswe zonke lezo babaduka so asivote nini ukuze sikwazi ukuthola ushini
abanye ke abasakhulayo bathini
khona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo bangazibona ukuthi bayavota oro kanjani kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namuntu
esizoyixoxa
ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota yakubona ubale kube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota into esifunayo ukuthi ishintshe esifuna ukubona kwenzeka ngempilo zethu ngoba yithi ikusasa abazali bethu angeke sababala kakhulu so kuyithi thina kumele umntatini umzabalazo sizoqhuba umzabalazo yephambili so kubalekile ukuthi sivote siyintsha kakhulu intsha yena le yenkangala
lo ngusiyabonga vundla obexoxa le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2, Black Runners 1, Triangle 0, Highlanders 0, Tenax CS 2, Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1, Ngezi 1. Ngibukhelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo bachapa singenduku abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change abathi kabafuna ukubumba umanyano le MDCT ngesikadi sokhetho kodwa ibandla le MDCT lithi kuqathekile ukusebenza ndawonye incwadi kwezombusazwe zithi kunzima uba amabandla la abumbe umanyano ngesikadi sokhetho siqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje Oliver Lisayo Mugibs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngowapasisi
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.